Aba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7. Ngolwesithathu mhla ka 4 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Our petition to the clerk of parliament, it has been accepted, so they've promised us we will get a response in a few days' time.
Odokotela asebehleli emsebenzini okwesikhathi bekhalale umsebenzi okwesikhathi eside ama-senior doctors namhlanje bafole betshengisela befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba lwabodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungiswe ngokuphangisa.
I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Iviki ephelileyo kunomntwana ongu-grade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efeyilile.
Ugatsha lwezemfundo oluthi kusukela ngomnyaka ozayo luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela bezibhedlela zikahulumende asebehlale umsebenzi wokwesikhathi eside bengayi emsebenzini ama senior doctors namhlanje bafole betshengisela besuka esibhedlela se-Paris Renyathwa belubhekise edalele eParliamente ukuyanikeza incwadi yezikhalazo zabo befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba lwabodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungisiswe ngokuphangisa. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela asebehlele emsebenzini okwesikhathi eside ama-senior doctors babamanyene labodokotela abasagqiba izifundo ama-junior doctors behlabela ingoma eziveza isimo ezizibhedlela lenhlupho ababhekane lazo bethela amabhakane alotshwe amazwi asola uhulumende beqonde edayela ephalamende lapho abashiye incwadi yezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa iholo, ukulungiswa kwesimo ezibhedlela lokubisela emsebenzini kwabodokotela abaxotshwa umsebenzini. Ekhuluma nentatheli izindaba unobhala wabodokotela umnumzana Aaron Musara uthe benelise ukushiya incwadi yezikhalazo zabo edayela ephalamende njalo balethemba ukuba amalunga aleli dala azangenela kulokhu ufuthelana phakathi kwabo lomqhashi.
Our petition to the clerk of parliament, it has been accepted. So
the incwadi yethu yezikhalazo kumkhulu weparlament esibuyela ukuya lapho esiqalele khona esibhedlela se-Paris Renyathwa.
Udokotela Masimandoro omunye wabakade besekushengiseleni kwanamhlanje uthi balethemba ukuba amalunga edayela ephalamende avalalela izikhalazo zabo.
So today's day 94 of this ongoing impasse incapacitation of doctors.
Namhla lilanga lesi 94 selokhu sakhalala umsebenzi. Namhla kuncitshiwe incwadi ngabodokotela abasafundelayo labadala. Sithemba ukuba idale lephalamende lizasincedisa ukuba uhulumende azwe izikhalazo zethu njengelizwe.
UNdoro uphinde wagcizelela ukuba balesifiso sokubuyela emsebenzini kodwa bafuna uhulumende alungisise isimo esezibhedlela ukuze kusebenzeke.
I really feel that the will, I personally have the will to go back to. But the primary cause has not been addressed. We talk of it.
If you want to hang on, look over the gala in his room, so who is working in this thing. Utubolo Lukataza won't own to. Jalo our military palamente, our military palamente, our kindest is a little dava. The Afuna Ubuya is the Benzilla, what to ask the law of Serenza, who is the will in his way, look.
Umzathi wozombusazwe umnumzana Mlindile Mancitshana uveze ukuba idale lephalamende lisoze lenelise ukuba siza ngalutho esithi bazathola impendulo abayithola kumpantambo wezempilakahle. Umphathi indaba zempila kahle umnumzana obhathaya moyo izolo utshele intatheli izindaba ukuba uhulumende uphakathi okukhulumisana labo dokotela ngezikhalazo zabo eziguqela izihulo okuyinto engeke yalungisiswa ngelanga elilodwa. Isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeka sisiba sibi ngamandla ngoba kungela sizo oluvela kuhulumende selokho odokotela baqala ukukhalela umsebenzi. Ukumanyana kwabodokotela asebehlele emsebenzini labasagciba izifundo betshengisela kwenzakala ngesikhathi abasagciba izifundo sebele nyanga ezidlula ezintathu bekhalele umsebenzi, abanye sebaze baxotshwa lo msebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, Gibson Pepe.
Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka 2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana ezeguidance and counseling ukuze zibe izifundo ezizaba ingxenye yemihloliso ezabhalwa ngabafundi lapho bephutsha ugrade 7. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le ngeminye yemizamo eyenziwa nguhulumende yokwenqabela ukumemetheka kwenhlupho ezibhekane labasakhulayo ezigoqela ukuzibulala, ukuzithwala, ukuthatha izidakamizwa lezinye. Kungalesi sizathu, ababalisi bemhlubulweni beMathebele Land North abakhangelane lezifundo zokweluleka lokucebisa abafundi ezeguidance and counseling bebehlangene lamuhla behlela abazakwenza ngomnyaka ozayo. Umsekeli kamgcini sihlalo weMathebele Land North Guidance and Counseling Life Skills Association iManga Kliseta umnumzana Guidance Mpofu uthi izifundo lezi zisungulwa njengempendulo kwabatsha ukuze ikusasa labo yakheke.
Esikhane esiningi kusukela kudala iguidance and counseling ibingekho ezikolo, yikho ukunanzelela ukuthi abantwana kakhulu bayazithwala amankazana kana bayenza kwama-drugs konke nje ongama-social ills khona lokhuyana. I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Iviki ephelileyo kunomntwana ongu-grade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efeyilile. Kuyatshengisa ukuthi i-guidance and counseling ubengayitholi ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sehlule Ngwenya ongumbalisi we-guidance and counseling uthi njengababalisi sebethatha isikhundla sikababakazi kanye labo malume ukuze beluleke abasakhulayo.
Ngemva kokukhangela ukuthi abantwana abanye bakhula bahle balahleke, abanye bayazibulala, abanye benze ezinye izinto ngoba izeluleko bengelazo. So u-guidance coordinator u-guidance and counseling teacher uthatha iziphu likamama, likababa, likamalume, likakhulu esikolweni, njalo uyacebisa, njalo uyaba ngumuntu oyehlayo aye kuzinga lomntwana. Thina esikolo siye saba ne-case ye-suicide. Umntwana wayethi abadala bamzwisisa, bona babelama-expectations kuye, kwaba lokuthi wavela incwadi sayithola sahlala la umntwana phansi okokuthi ukuthi ngabe asenzanga into enjalo, ngabe sikhuluma ngumuntu osowadlulayo.
Umnumzana Polite Sibanda ongu-provincial remedial tutor uthi izifundo lezi ziqakathekile kakhulu ngakho kuyadingeka ukuba ziqalele kusibanga esiphansi se-early childhood development i-ECD.
Isifundo lesi se-guidance and counseling siqakatheke kakhulu ngoba siyagoqa abantwana. Thina bogajali wezemfundo sikhangelele ukuthi khona i-guidance and counseling kumele ifundiswe kususela ku-ECD A aze ayefika ku-A-level efundisa i-guidance and counseling ngokuqakatheka kwayo, ngoba kathesi abantwana balezinduba eziningi ezibahlaselayo. Siyeqalisa ukuthi khona baye emacansini besebancane, abanye baqalisa ukubamba izidakamizwa lokho besebancane, abanye siyasizwa ukuthi abala amaphathawo laba benziwa kuthiwa amavuzu bathi. Isifundo lesi se-guidance counseling siyabagoqa laba bantwana.
Unkosikazi Nonhlanhla Green obemele inhlanganiso yesethule trust uthi bayafundisa abasakhulayo ngempilo umlando bawuthiye ukubo ukuba bakhethe abakufunayo.
I-guidance and counseling kutsho ukuthi sincedisana labantwana ngama-facts about life. Siyaresearcha izinto ezenzakalayo currently, sibe sesihamba la siyebafundisa abantwana labo ezikolo. We are sort of ama role models, singabapresentela asibatshele ukuthi into le engitshela yona yiyo okumele uyilandele. siyabachasisela sibatshela ukuthi impilo inje bona sokusiba yibo abazikhethelayo ukuthi besile concern ngama grade 7 results ukuthi ama teachers o iministry ayikukhangele are they genuine results or kukhona okuyenzakala because uzathola omunye lo 5 the next omlandelayo ule 14.
Ababalisi abangene umhlangano walamhlanje wonke bavumelene ukuthi izifundo ze guidance and counseling ziqakathekile kakhulu kubafundi ngoba impilo yalamuhla isiyehlukene leyakudala. Kulezinsuku abantwana bakhula bengazitholi izeluleko kubo babakazi kanye lakubo malume, kungakho ababalisi sebethatha isikhundla leso ukuze bakhe bagoqe balondoloze ikusasa yabasakhulayo.
Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ebona ngokudingela abalambayo ukudla phansi komanyano we-United Nations iWorld Food Program ithi indlala iqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe njalo idinga imali engange US$293 million yokudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I-WFP ithi izakhuphula inani labantu ebavela ukudla eZimbabwe ngokuphindwe kabili ngozibandlela lifike ku-4.1 million. Ngakho inhlanganiso le ithi idinga i-$293 million yokuthenga lokhu kudla. Kodwa ithi okwamanje ile mali engange $87.9 million kuphela. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana David Beasley wethule umbiko esithi indlala izaqhubeka ihlasele ngamandla langomnyaka ozayo ngoba kukhanya kungasoze kube lezulu elaneleyo njalo lonyaka. Wengeze wathi ukudula kwentengo yezinto ngenxa yokudilika komnotho lakho kwenza impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi. La ngamazwi agcizelelwe ngesinye njalo isiphathamandla se-WFP esibona ngokuqhotshwa kwenhlelo zalinhlanganiso eMathebeleland. Unkosikazi Praxedis Moyo ekhuluma le-Studio 7.
Umumo wendlala uba mubi kakhulu ngenxa yokuthi abantu kabazange bavune okwaneleyo ngomnyaka ophelileyo. Phezu kwalokho abantu sengathi imali abalayo eyaneleyo ekubana bazithengele ukudla, le ntengo yokudla ingani iphezulu. Lokho kusuke kwengeze uhlupho lwabo lokufinyelela ukudla.
Nxa liqathanisa emadolobheni lasemaphandleni, lingathi kukhona lapho kungcono khona yini kumbe kuyafanana nje?
Umumo wakhona ungathi kuzinxa zonke ngoba yonke indawo akungathi kakuqathaniseki yangawo.
Umamoyo uthe bakhangelele ukuqhelisa inhlelo zabo zokwabela abantu ukudla ngozibandlela bafinyelele izigaba eziningi ezigoqela ezenyakatho lezansi yamaNdebeleni lapho abangakafiki khona. Isakhamuzi sekhezi umnumzana Lethukuthula Dube uthe bakumelele ngabomvu lokhu kudla ngoba okwamanje uMangoye uselala eziko.
Akudla lonyaka akudla, sibhekane le black market kuphela, izinto ziyadura, akula ncedo abantu abalitholayo lapha.
Kazi kafika inhlanganiso ezifana labo WFP labo World Vision.
Ha lokhu ke ngokwakudala khathesi akula ngisasikuyezwa vele ukunceda singalithola nje sibhekane lobunzima.
Umeli webulili maWest edalele parliamente umnumzana Dingu Moziphothe laye uthi eyalonyaka indlala imbi okumangalisayo.
Sibilo sibili, ngibonga nje ukuthi uhulumende uyizamile ukungenela ancedise abantu bayahola umumbu nge-drought relief program. Kodwa iqiniso elikhona babankomo, indlala ibhahile. Ibhahile okuzwisa ubuhlungu ngoba abantu bakithi abazange benelise ukuvuna ngesivuno somnyaka lo esanda kuqeda. Yikho-ke abantu bakithi babhekane le ndlala.
Amazwi kaPhuthi agcizelelwe ngowake waba ngumeli weInsiza South edale elifanayo umnumzana Malaki Nkomo, yena othi izifuyo lazo seziphelile esigabeni sakhe.
Lokhu kuyadanisa kakhulu, lokhu ngababala ngaba khona semhlabeni. Okunje angazi ngikubone liqiniso elikhona, nabantu abaningi bangafakazi ukuthi okunjeasanga bakubone. Amadlelo akula.
Inani labantu abalambayo njalo abadinga ukudla eZimbabwe lifika phose kuzigidi eziyisishiyagalombili, i-7.7 million. Izigidi ezimbili zisemadolobheni kuthi ezinhlanu zisemaphandleni. Inani leli lilakho ukukhwela kuyiwa phambili, nanku phela izulu likhanya lingekho. Njengokutsho komqondisi we-WFP umnumzana David Beasley, kusazokuba kubi. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Ngo-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukunceda izihlobo labangane ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Uphenyo lokuhlaziya ukuthi uMongameli Donald Trump weMelika ingabe wephula umthetho, ngakho ke asuswe esikhondleni ngohlelo lwe-impeachment soluphambi kwekomithi ebona ngezemthetho edalele ePhalamende ye-Judiciary Committee esungule ukuzwa ubufakazi bengcwethi zomthetho, iningi lazo kungabaqeqeshi bezifundo zomthetho emakolitshini amakhulu awe-America agoqela i-Stanford University, Harvard University lamanye. U-Senator Kamala Harris owesifazana umsundu obephakathi kwalabo abancintisa ukuthola isikhundla sokumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwa ngomnyaka ozayo, ubike ukuba kasenelisi ukuqhubeka ngomkhankaso ngoba isephelelwe imali yokusekela lomsebenzi. Zigqibe umnyaka zisenza eziwenza ezikwaziyo izizalwane zeZimbabwe egigini eliqoqwe yinduna yabo eGoli umnumzana Thulani Mgoqo Jubane. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Bezikhunjwa kugidwa kuluthuli kwazise beziphume ngobunengi izalwane zeZimbabwe zakuthi kwaqa eBerea Park egigini lamagigi okuphela komnyaka. Enkulumeni yakhe kuZulu unduna uJubane uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zeZimbabwe zitshengise kuzwana lokudlelana loba zisemazweni. Uthi into eqakathekileyo kakhulu kulabo abadabuka kwamthwakazi, iningi labo onkaba zabo zilapha eMzansi, yikuthi bakhe ubudlelwano obuhle lezizalwane zakwele South Africa.
Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ngibone isizwe samahlabezulu sihlangene kanje. And uma singenza njalo izinto zethu zizosilungela, siyekele ukucwasana ngobuhlanga. Uma singabambana kuzosilungela. Asizona iziphepheli njengoba silala kusekhaya la. Kodwa njengoba kusekhaya nje inhlonipho iyadingeka.
Ngobemele induna zakwele South Africa kuleli gigi kunduna uNdwandwe ubexwayiso kulaba bathi ngoba sekuyikhisimusi izilakalaka bahle bahwatshe batshwathike ezambeni.
Kanza kwethu ukujabula kuhle kodwa uJehova uzonda ukuthi umuntu kuphela into angayifuni kumuntu ukudakwa. Ngoba kulokho kuvele kwenza kungukuthi umuntu abeselahlekelwa yinhlonipho, kanti ukuphuza kuhle ngoba asiwenzi thina umcimbi singabi nawo amazampontshwana.
Omunye wabaqoqi baleli gigi umnumzana Alpha Sifuyana uthi kubathokoze kakhulu ukubona izalwane zeZimbabwe ziphetha umnyaka zindawonye.
Umcimbi uhambe kahle kakhulu ngendlela eyisimanga, kuze abantu bezomamela ukuthi ama-leaders abo abaphathelene. Ongijabulise kakhulu ukuthi nesizwe sakwaZulu sikwaZulu ukuthumela izinduna ukuthi zime kunye nathi. Nongijabulise ukuthi bekunabatsha, kuyabonakala ukuthi impela abantu bayathakazelela into zakubo.
Kanti-ke njengoba iningi lizabhekisa amabombo ekhaya kukhefu lekhisimusi, induna uJubane uthole ithuba lokubafisela inhlanhla.
Akube mnandi kube njani, sihambe kahle siye emakhaya siyojabula nabazali bethu, siphinde sibuye singabaphilayo. Lelahle
loke ubungumkhosi okusina le miculo kadike lembongi bezibizwa zisabele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Dabuzetha Benoshanga kuvela ukhanda libanzi yakoba amathathela ivalele umthelezi yavalele ungene etshenini bathi ivaleleni bafana ingangene ekhaya holiyethi ingangene ekhaya isibizweni sithele insingizi ebangayizuli kuphendula intshe lehle phezulu empendengeni libona ngondonde labona ngabathembu ondonde bakithi ebhudi balimemezelela amathemba akithi esandleni aninezela enzwa isaveni seyixaku seyinkomo zenkosi singesimaphundu simaphumulela fana nemvubu yasethukela baba amadoda yamemezela yabukisa inkomo yanyekobala inkomo zabhebe bombene abukeza umsenteni wagijima umbesembesheni wamazimbeshu yabezetha yabezetha wena wohlanga.
Yebo ke lizwe imbongi lapho ke ibihaya ke umnumzana Thulani Mgoqo Jubane induna yabo khona le izizalwane zeZimbabwe eGoli. Kusenjalo ke iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lonyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya ngenxa yobunzima obukhona lokuqonga kwentengo yamatikiti endiza mchina. Okuningi asikuzweni ke kuntathela izindaba iStudio 7 uEzra Chesa Sibanda ikhonale eBhilithane. Hayi limelele ke imitshina yethu isale ngxaki lapha kodwa kuzalunga. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke simelele ukuzwa daba oluvela eBhilithane lentathela izindaba yethu uEzra Chisa Sibanda. Inothi iningi labahlala khona lelithi alisoze lenele ukuya ekhaya ngoba kuyadula amatikiti, njalo le mali bafika bengaselayo ekhaya lapho intengo yempahla lakho esikhuphuke khona. Likhumbule njalo ukuthi ngemva kwalolu hlelo liyalandela olweStudio 7 Live Talk, kodwa kwakathesi asizweni ke udaba oluvela eBhilithane.
Ngakampalakazi minyaka yonke kuyabe kuxokozela abantu sebebuyela emakhaya ukuyabona izihlobo labangane, kodwa ke lo nyaka akunjalo. Umnumzana Mathi Mpofu uthi izandla zimfitshane, ngeke akhone uhamba ekhaya ngoba kunobunzima bempilo khonale.
Mina ngikwanise ukuthi ngihambe ngiyofika ekhaya ngiyekuba lezihlobo zami. Indaba yokuthi amatikiti ayadura ukuthi uzohamba uyefika ekhaya. Beda lapho uma usufikile ekhaya bazokudlani bana labe ngibalandileyo ngoba bonke babe sebekhangelele kimi phela mawufikile vele labo basekhaya bakhangele wena ukuthi uzabuya uba ubaphathela okokudla hayi impilo yeZimbabwe isinzima kakhulu yikho nje ikhisimusi umuntu uyayidlala nje engelazihlobo
onkosazana Zombili Ndlovu ohlala edolobheni leParis eFrance yena uthi ukusalakala kwezinto ezifana lamanzi lamagetsi yikho okumenza enqame ukuya ekhaya
lo nyaka hayi angiboni ukuthi ngizaya kuya ekhaya because isimo sakhona asimnandanga okuthiwa kulamanzi akulamagetsi kuphileka njani endaweni enjalo okungelamanzi siye ngaphezambuzi sigeze ngani sinathe ngani sipheke ngani hayi ngakho mbe ngamagetsi kuphela kwenza kuthi hayi kulo mlilo sipheke ngomlilo siba simlilo kodwa amanzi yi-main problem yi-main concern yami
abanye bathi izikolo zivala kwesikhathana engilandi okwenza kube nzima ukuvakathela ekhaya ngekhisimusi unkosazana Tawana Moyo ngomunye wabatsho njalo
hashi mina lo nyaka angisoze ngiphumelele ukuhamba ekhaya ngoba abantwana bavala izikolo okwamaviki amabili kuphela esengiza kwenza ngizathumela abadala imali ukuze bekwazi ukuthenga labo igrosari badle ngesikhisimusi ngoba kuyisikhathi sokujabula sengiyabuya ngibone lami esikhathini esizayo
kukanti unkosazana Virginia Macebo ohlala eBerlin kwele Germany laso kumehlule ukuya ekhaya ngekhisimusi
ngandilungiselele ukuthi ubana ngizahamba ekhaya sibili ngekhisimusi imali yamatiketi ayisafani imali yokufika sisidla khona ngale khaya ayisozibe khona lokuthi abantu ekhaya sibachiyeleni angeke vele sihlanganise izinto ngoba ekhaya sokudula hayi kubuhlungu into zeZimbabwe bakithi kusitshaya umoya iminyaka simbili siloke siphospona
ekhaya kusekhaya ngeke lilahlwe kutsho umnumzana Bob Zenzigola ohlala edorobheni leCochester yena-ke uyaphakama ngeviki ezayo ukuya kudla ikhisimusi leli hlobo labangani
silungiselela ukuya Africa by next week so siyabe sihamba ithi ngethengethengela abantwana ngedobhadobhela abantwana impahla zekhisimusi ngoba le khale sekuyisikhathi sokulima sikwazi ukuthi sithenge inhlanyelo yodwa kuyelinywa siyedlala ikhisimusi labanye abantu ekhale kumnandi kakhulu ekhaya kwehluleka abangalazandla thina esibezandla esakhula sikhokhela inkomo sihamba phezu kogangampunza sekumele ngetshaya ugangampunza silima khona pha yesinje ikhisimusi labanye abantu ekhaya eZimbabwe
ikhefu lekhisimusi yilo eliqakathekileyo ukwedlula wonke ngoba lihlanganisa izihlobo labangane kudliwa ezangaphansi kwamagala kodwa lo nyaka iningi labantu likhanya libhekane lobunzima obuvimba ukuba babe ndawonye ngalesi sikhathi ngenxa yezizathu ezehlukeneyo esigoqela ukungamanga kuhle komnotho welizwe ungatholakali kwamanzi ugetsi amafutha ezimota lokunye okuninginingi ngimele estudio 7 England igama lami ezo Jesus Banda
yebo-ke siyabonga Ezra Jesus Banda manje-ke sesifika ekugcineni kohlelo lwethu njalo singakehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela odokotela asebehleli emsebenzini okwesikhathi eside ama-senior doctors namhlanje bafoleyo betshengisela befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba labodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungiswe ngokuphangisa. Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka-2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka azenelisi ukuyadlalela ikhisimusi emakhaya ngenxa yokudula kwentengo yempahla. Hayi ke silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngisithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.